indaba yezikhundla leyi ayisiyo ndaba yokuthi kumbe ngabantu abalozwelo labantu into esiyenza kathesi kayisela ngqondo isiphambanisa abantu amakhanda abantu abasakwazi ukuthi khona khambe balandele uphi kusasa omunye uyakhuluma lokho omunye kusasa akhulume lokho loya nomunye aphenduke kusasa athi sengilokho so into ekhona lapha ngabantu abafuna izikhundla so sisesekhatshana lokubusa kakhulu
Kwenziweni pho moyo lungalungisiswa njani lolu daba
into eqhakathekileyo lapha kufuna umuntu olozwelo labantu laba abantu laba abalwisanayo fuze bahlale phansi bakhulumane ngoba into abayenzayo le iyasitshengisa ukuthi khona even ngaze babuse kusho ukuthi ilizwe liyafa ngoba kabakwanisa ukuwelelana njengabantu abaphikisayo khambe nxa lingalwa liphikile nalingabaphikisi wonke kuyabe kusitshoni sokufuna ukuthi phakathi kwabo kube lo muntu olengqondo ahlale phansi azibeke nxa omunye engazwisisi yena omunye wangkhona kaye azama ukuzwisisa khonapho bakhulumane babambanise abantu bonke ibe yinto enhle ngoba lowo mnumzana uthi wangirayo kufaka kwenzayo wathi ayebuthanisa abantu bonke abalozwelo labantu ukuthi abantu bayadubeka sibe ngama-MPs sibe ngama-councillor sibe lama-mayor kutshintsheni okutsho ukuthi khona into eseyiqhakathekile lapha sesifuna umuntu oza kuya phezulu umuntu olozwelo labantu sokufuna ukuthi khona amadoda la labo mama bahlale phansi bazwisisane nxa bengazwisisani befuna izihlalo kuphela kabasuke kungene omunye umuntu olozwelo umuntu olothando lelizwe lakhe